Soku izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesihlanu. Mhlaka 16 Nhlangula 2023 noProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
ukhuluma ekuvulweni kwedale lePhalabeni.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu ebe-intanethi nemishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umngakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZipra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele South Africa babanyiminyene labosowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day lamhlanje ngesikhathi sinye kunanzo ilanga ele-Day of the African Child emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusebenzisa ubulembu obe-intanethi lemishina yangalezi nsuku eyamakhompyutha lokunye. UTobias Mzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma ekuvulweni kwedale lePhalamende labantwana, iChildren's Parliament, ngelanga lokunanza nokuqakathekisa abasakhulayo base-Africa, ele-International Day of the African Child, umongameli Emmerson Mnangagwa uchayele ihlombe uhulumende wakhe, esithi uqhubekela phambili eqinisa umsebenzi wokuthuthukisa imfundo yaseZimbabwe, ukube ngelohlonzi nxa iqathaniswa lakwamanye amazwe.
In the land that we fought hard for and won, we benefit from everything we do today.
Omunye wabakade bekhona emkhosini wanamhlanje ummeli wemakhokhoba edale lePhalamende yabantwana uPardon Phiri uthi izifundo zamacomputers ngaziqakathekiswa kangako ezikolo.
Engabe ngifisa ukuthi luthintwe bantwana ngininanzelela ukuthi amacomputers ngawanekhetha ezikolweni and amateachers. Lokho kuvalela abanye abantwana ababefisa angazi ukuthi engakwenza njani, but ibe normally nje subject imiyethu ingisifundwe ikhompyutha nsuku zonke ngoba amanye amazwe phandle ayadigitalize lathi sinesimiso sokuthi sibe updated sifana nezamanye amazwe.
Umeli wempopho maphelandaba mabuthweni edale lePhalamende yabantwana njalo efunda empophoma high school kobulawayo uZipho Dube uthi kuyasilela okokusebenzisa loba befuna ukufunda ngendlela zakulezi nsuku.
Bayambiza yena engakhangela eceleni ngoba uyabe efika esikolo bese beqala ukumthuka then umntwana wakhona abesehlukumezeka. Okwesibili futhi sihlangana lokuthi yibo abaletha amadrugs esikolo. Empophoma high school sokudibe ngamadrugs ahlukumeza abantwana and amadrugs wona lawo angena ngejula esikolo.
Wengeze njalo uZipho wathi kule ndubo eziningi ezihlangana nabafundi besikolweni sakhe. Ubuye njalo ubheka kweMoyo, umeli weBulawayo East edale lePhalamende yabantwana, njalo engumsekeli kamphathi Ntambo obona ngezobudlelwane lamanye amazwe, wathi bayafeyila amakhala abantwana ngoba zilutshwane izinto zokusebenzisa.
So engiyinanzelileyo baluhlupho kubafundi indaba ye-ICT. Ministry of Education ibise udaba olutsha lokufunda abaluthiphali. Kanti lento ifuna ukubana isebenze ndawonye ngemtshina ngamakhompyutha bayasho abelungu.
lezo zinto bezingakaphiwa abafundi bona besebenzise. Njalo ke ibangela ukuthi i-passgrade yabo liyehle.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi uphambana leqiniso umongameli lapho athi uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukunceda izifundi uhlangothi olwe-ICT.
Kulusizi ukuthi umuntu njengo-president sowazifundisa ukuthi sonke isikhathi akhulume amanga. Abantwana kathesi nxa sibathembisa amakhompyutha siyabe sesisitsho ukuthi iZimbabwe yonke iyafinyeleleka nge-inthanethi. Pho indawo enkulu yeZimbabwe ayila inthanethi, amakhompyutha lawo azasebenza ngayo. Okukhona kakhulu ubaba katshela abantwana ukuthi ngizaliphathela izwithi, uthi nanzi izwithi engiliphathele zona.
Ezinye indaba eziphakanyiswe ngabameli babantwana edalela ephalamende labo zigoqela ukuthathwa kwezidakamizwa, amalungelo abantwana abaphila labakhubazekileyo kanye lokuhlukumezwa kwezifundi ngababalisi. Ukuphawulwa okusemthethweni kwephalamende yabantwana kwenziwe phansi kwendikimba yokunanza amalungelo ezifundi, ikakhulu kulezi insuku okusetshenziswa imitshina yakulezi insuku yebulenjini e-internet ethi The Rights of the Child in the Digital Environment. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ngesikhathi intsha yakwele South Africa ibithakazelela ilanga ele Youth Day lamhlanje, inhlanganiso yabamela abahlala kulelo lizwe iye Zimbabwe Community in South Africa ithi ikhathazekile kakhulu ngenhlupho ezibhekane lentsha eZimbabwe ehlala kwele South Africa, ikakhulu udubo lokusilela kwemisebenzi. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg.
AbeZimbabwe Community in South Africa bathi iningi yentsha eZimbabwe ibhekane lokusilela kwemisebenzi osekufuqe iningi ukuthi lingene ekusebenziseni izidakamizwa lokuphila ngokusela lokubamba inkunzi. Ukusilela kwemisebenzi kubikwa njalo sekubamba ngamandla intsha engamantombazana ukuthi zithole isithengisa ucansi ukuze iphile. Indawo yokuhlala ngenye inhlupho esihamba phambili njengoba kufuneka umthelo wendlu okuyinto abaningi abangelayo njengoba bengasebenzi. Isikhulumeli sale nhlanganiso uMnumzana Bongani Mkhwananzi uthi okuyinsusa eningi lalezi nhlupho yokuthi iningi labatsha laba alilawo amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa ngokusemthethweni.
Okwenza ukuthi abanye bengasayi nasezifundweni kumbe ezikolweni ukuthi baqeqeshe bazithuthukise ngolwazi nangama skills azobanceda ukuthi kusasa babe nekusasa eliqhakazekileyo. Kodwa ke lokho ke ukuthi abaphatheki futhi kupolitiki yangasekhaya emuva kwenza futhi nakho futhi ukuthi kusasa lezwe lona lingathembisi ukuthi liyophelelaphi.
Omunye wenkokheli zabatsha ebandleni le-Citizens Coalition for Change kwele South Africa, uCleopatra Moyo, uthi kuzwisa ubuhlungu kubona iningi lentsha eZimbabwe isimi emigwaqweni ithengisa ucansi.
Abantwana batshiyela isikole endleleni. So uma ebuya lapho iyabe izitshela ukuthi uma ngingafika eMzantsi Afrika ngizafika ngisebenze, nami ngikwazi ukuqhubekela phambili ngizifundise, ngincedise abazali bami ngesikolo. But uma efika lapho umntwana ethola ukuthi ayikho imali, imisebenzi ayikho, ebesecabanga ukuthi njengoba ekhaya ngishiye behlupheka ngenzeni, seqala kungena estradeni ethengisa umzimba.
Okhokhela abatsha ebandleni lezaphi kwele South Africa, uLindani Inkomo, uthi abaningi sebeze bengena kuzidakamizwa.
Begcina benesikhathi sonke behlele ezindlini emakhaya bengenzi lutho. I-frustration leyo into okuthelele begcina benzani, bezama ukuthi bekwehlise bengathi bayakhohlwa ukusebenzisa idakamizwa.
Le nto egcizelelwa ngomunye njalo wabatsha uThobekile Ncube othi inhlupho lezi zigcina zilesi dumbu phansi ikakhulu kwamantombazana.
Kulabo abangamancwadi zokusebenza eSouth Africa, impilo ithanda ukuba nzima kakhulu ngoba imisebenzi asiyitholi. Amantombazana amaningi aza ngichitha engena emsebenzini yokuthengisa imizimba nokuzinikela ebantwini abanezimali ukuze bakwazi ukuphila. Okunye bazinikela ebantwini labo bagcine bethola imikhuhlane engalaphekiyo.
Utandazani Jiyana okhokhela intsha ebandleni lemthwakazi Republic Party uthi iningi labantwana beZimbabwe bazifica sekuyibo abanakekela izimuli bacine sebesenza noba yini ukuziphilisa.
Ipoverty ke yona isiqokoqela esenza abantu abaningi bangene ku-prostitution abayintsha, ngoba vele uthola ukuthi uyena vele asebebhekele kuye, uyena vele oseyi-breadwinner.
Abanye bathi okungenza lezi nhlupho ziphele ukuthi intsha yeZimbabwe idlala indima ekhethweni oluzayo ukuthi kulunge ekhaya ibuyele. Enkulumeni yakhe kwabatha lamhlanje umsebenzi kamongameli uMnumzana Paul Matshatile uqinisekisile ukuthi uhulumende usebenza gadalala ukutholisa abatsha emsebenzini. Umeli weZimbabwe kweSouth Africa uMnumzana David Hamazeribi uhlele khuza intsha yeZimbabwe ukuthi ingaqali ukuphatheka emsebenzini wokuganga elizweni lokuhamba. Melesulo 7 Johannesburg kweSouth Africa, nginguThuso Khumalo.
Umkakhe weqhawe lesizwe uMuyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Imuli yakoDabengwa ibika ukubana uMakhomalo ubobhele kweleBhilithane izolo mhla ka-15 Nhlangula 2023 eLondon. Ukubhubha kwakhe abakoDabengwa labakoKhumalo lapho abezalwa khona bathi balokudana kakhulu ngokulahlekelwa ngumama. Okhulume emele imuli yakoDabengwa uMnumzana Sijabuliso Dabengwa uchazisela iStudio 7 ukuthi bathole njani lombiko, njalo abantu kabakabuthani ngobuningi kusamelelwe ukuthi amalungiselelo ukuthi uMakhumalo uzalethwa njani ekhaya.
Ngama-4 ntambama ngisekhombini ngafonelwa ngomunye umza wami ngitshela ukuthi umama Khumalo kasekho. Kwangidanisa ukuthi kathi shuwa ungani izolo besinganisizwe ukuthiwa kuyangani uphatheke kakhulu kathi sokuphindisiphinde kwatshintsha kwadini esibhedlela. Ngathi ngizofika-ke edrobheni abantu abaningi sebengifonela sengithola lama-messages amaningi ukuthi umama sekasekho sebesikhalela. Yikho-ke ngasezama ukuthi sithintane lapho abase-UK sizwe ukuthi vele kuhambe njani lokuthi senzeni. Wakhanya kuyikuthi hhayi kwakathesi akukabi lanto ebambekayo esilungisiwe, ngoba besesabela ukuthi e-England ngale ngama-weekends kabasebenzi. So ukuthi benze into ephuthayo bangaqalisa ngomvulo ukulungiselela ukuthi kwenziweni.
Uhulumende wazisiwe na?
Namhla ekuseni savuka-ke sifonela u-provincial minister umama uJudith Ncube simchazisela ngemva kamama lokuthi sizwe ukuthi njengoba kukhathana kangaka le mali zakhona zinzima uhulumende angangena yini ancedise. Wathi yana hhayi la uzahambisa ilizwe kwaba phezulu kuseyatshonilo ilanga kuzaphi sizahlwazisa ukuthi uhulumende uthena.
Ubhubhele ngaphi?
Ubhubhele e-UK esibhedlela. Ubehambe khona ngo-2019 nje ngemva kokubhubha umkakhe wahlalahlala kuthi khona kungabonaki ngabo-November abantwana basebesithi umama kakabuye azotshaka ngomoya khona ngale. So-ke khona ngale nje kuthiwa uyaphenduka masinya kwasokuvuka i-COVID leyi yahle yamvalela khonale. Ithe isiphelileke bese ngumuntu eselungiselela ukubuya. Yikho-ke bengumuntu nje obuyayo kona lo mnyaka zisimkhange ukuthi kuseyafika u-August yabe sekhona.
Kuchiye abantwana na njalo bangaki?
Abantwana abakhona bahlanu, kodwa labo bonke abakho lapha ababili base-UK, oyedwa use-States, omunye use-South Africa, omunye use-Botswana. Abazukulu babili abakhona kulalo weBotswana, kuloyedwa ose-UK, kuleyo oyedwa ose-England.
Abantu babuthene ngapi?
Wakati sibese ngakafuni ukuthi abantu sibuthane lapha ngoba asikakwazi ukuthi ungathatha isikhathi esinganani ukuthi babuye ngapha. Yikho kasikabuthani ukuthi nje ama-close relatives yiwo nje abakhona kodwa sikabuthani.
Lo ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa isikhulumeli semoli yako Dabengwa. Sibe lethuba njalo lokuxoxa lonkosikazi Christine Sibanda udadewabo kankosikazi Zodwa Dabengwa laye okhuluma ngokulahlekelwa okukhulu ngalifa.
Wazalwa 1947 6 November emolini ubelandela mina ngingokuqala yena elandela mina ube ngumuntu emolini olothando bebathanda abantu kakhulu namhla so silahlekelwe mina ngingathi she was my pillar kodwa ngilahlekelwe kakhulu. Uzodwa ube ngumtaka locanda Samson Khumalo emzala loMandiweni uJanet Mandiweni ngomphini ePlumtree. Ha, thina silahlekelwe kumuli yethu besizele singu-8 namhla sesele singu-3.
Ubephathekile yini okungakanani kwezentuthuko la kwezombusazwe?
Njengobana likwazi ukuthi ubevele engumfazi weqhawe, ndiyakwazi ukuthi nxa kade thithwe ngudumiso kaDabengwa, liqhawe lelo elasilahlekelayo, ube ngumuntu laye eqinile kwezombangazo, loba ebegula ngoba umkakhe umchiye vele elokhu esiba on and off esibhedlela on and off.
Lo ke bekungudade wabo kankosikazi Zodwa Dabengwa esikhokelaye ekobulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isiphathamandla sehofisini kamongameli Mokgweetsi Masisi sithi izizalwane zeleBotswana kumele zichiyane lomkhuba omubi wokubiza abokuza ngamagama amabi afana lokuthi ngamakwerekwere, ngoba lokhu kuyinkulumo echojozela inzondano. Intetho lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHaberon kweleBotswana.
Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelansondano ele-International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Gabo Murwayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi uqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ukuhloniphana, hatshi ubizana ngamagama.
All of us here, we do not decide to be of which race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi izalelwe ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amakwerekwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorwayeng uthi udlakela luqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyano omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up.
uma kuloku kugudeka kwesimo somnotho ukudalwa kwamacala kume ngesikhathi sokhetho kunikeza inkundla ukuthi abantu bathethisane.
Umnumzana Ntokozo Thebe isizalwane seZimbabwe esihlala eHebron uthi ngokulandzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi alenzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esingayilandzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere, these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kwizinto vela abalandaba lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathi Ntambo Murwayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngakulalezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngazi umtshele namuhla sasiyavuke kwenzi. Anto into vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayiba abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe bazithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. Umnumzana Nqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi kuhle okwenziwa ngele Botswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni. Kuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's Office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisa Hebron kwele Botswana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget.
Kuhlelo was a Friday, namhlanje silomculi womdumo owerumba uVoko ehamba leqembu lakhe lenkayi Challengers. Laba ke badabuka enkayi kodwa bacula bekwele South Africa. Basanda kwethula idlalathe labo elichasha elele ngoma yabo echisayo ethi intonga yekhehla. Nangu ke uVoko exoxa lo ntungamile inkomo owe Studio 7.
Zondo ngabantu ye uVoko lo olibingelelayo mbingelele kumphakathi igama uNqabutho Ncube ngizalwa enkayi esigabeni seMbuma endaweni yaseMpalama.
Na umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Thina njengenkayi messengers sitholakala eSouth Africa kodwa uma ufuna ukuxhumana lathi ngokomoya usithola kunombolo esithi 0842150878. Ikho lapho sithola khona. Uyakwazi ukuthenga ingoma ngesitolo somoya then sile-YouTube channel yethu ethi yona Nqabutho Voko and Nkayi Messengers Band. Yikho lapho okwazi ukuthi udonse khona ingoma zethu kwesinye futhi isitolo sethu somoya.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli
ingoma esinikeze yona ethi yona intonga yekhehla ingoma ekhuthaza kakhulu abatsha ukuthi mawungumuntu osasemutsha sizamele nawe ukuthi ube nokwakho okwakho lokhu yakusiba nakho umaqondana nelifa ozoshiyela abantu abakho sisebenza sibili ushiyele something abantu abakho kumbe umuzi asisebenzeni sakheni imizi bomama nabobaba ukwenzela ukuthi ma siqala ukuluphala sibe nendawo enhle esizokuyaphumula khona lathi sesiziqhenya nabantu besale bekhomba ukuthi ixhegu leli lalakhe kakahle
themba lokuba likukholisile umculo kaVoko. Isikhathi sethu asavumi ukubana siqhubekele phambili sisonke, kodwa ke lingakhohlwa-ke ukubana kuhlelo lwethu olwe-Live Talk namhlanje sikhanyela ukunanzwa kosuku lwamalungelo abantwana olwe-International Day of the African Child le simo sezombusazwe elizweni phambilini kukhetho. Singekehlukani izihlobo, wothani ke sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzinikele ukunceda abantwana besikolo ukuze bafunde ngendlela ezikhaliphileyo ezigoqela ukusetshenziswa kobulembu obe-intanethi lemitshina yangalezi nsuku eyamakhompyutha. Umkakhe weqhawe lesizwe uMoyi uMnumzana Dumiso Dabengwa owala impi yenkululeko ikuviyo lebutho eleZebra unkosikazi Zodwa Dabengwa akasekho. Abasakhulayo baseZimbabwe asebehlala kwele-South Africa bamanyene labo sowabo balelo lizwe ukuthakazelela ilanga ele-National Youth Day. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uProphetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakadwe.